sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 2022 ngukips 2. Endaweni zethu namhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply they can't really meet with each other.
Ulamakampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi kwe-China Stanbic Job Fair. Kungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sianganai Expo kwenzelwa kwaBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silostanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthi uzokhumalo usipha lolo daba.
Umkankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuthiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ
uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abeSouth Africa bese bengena kuphela nxa kusasele sikhala eziseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni selimpompo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza? Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu o-teacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ngu-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele idemand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa-ke phambilini uphatha intambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
kulamankampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso kwensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanbic Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresident Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni e-Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic uMnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso e-Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethula kwemibiko kule nhlanganiso, uNkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demand and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo lombukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincichi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalo mbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho uNkosikazi Chanel Leon. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho-ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende uNkosikazi Vimbayijiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lo mbukiso. Sikhuluma nje kula mankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minembili 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. Praxitis Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe kwehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angenela umbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho, umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa uMnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi makhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo, sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
bhizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarkete ama-products wethu awe-gin liram ngoba lapha kule i-market tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayesanganaye muhle ngoba usihlanganisa lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganaye World Trade Expo bakhangelele ukuba babe lezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Umsebenzi wezandla yona lo mntanami owubona ngilokho ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizokuthengisa siphile labazukulu.
Ukhulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa lamhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane le-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ, sixoxe lomnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa.
Singathi baba Sibanda, kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananayo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bayathwebula imhloliso bacina besebenzise imali eningi kakhulu eyacinisa isedlula leyo mali abacina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service logatsha olukhangelezwe mfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunywe. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakalayo eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye ekubulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePalamende lakwele Melika ele-US House of Representatives akukomiti ecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland bahlangene nabanye babo basemexico Mexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kumngcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni wabe-Mexico wele Melika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika ukuba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwano wami wabaleka namanje kapha wase watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwacashwa futhi ezindlini. Manje ngikhuluma last month sekucatshe inkomo okuliguqa kwama kulithokazana njeso siya kuba lithokazi kule yini kucatshile la. Angikwazi nje ngabe kufela eganini kumbe sekuyikho ukuthi sekungena ezinkomo engamsazi elikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo, akusitshele ngamafitshane ngalokho.
Lokho ngikuzile sibili nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi indawo yakhona ingaukuyeila mhlawumbe ngingathola inkomo yami engingayiboniwe. Sobe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqambe ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi izingikhatshana ngoba ngisemsebenzini ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengifisa khona nami ngithi ngiyefika khona ngani ngiyakhangela mhlawumbe ngathole kuyinkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubona ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo le mbuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kusho ukuthi mina ngifika kwakhalaphana ngangingamazi ukuthi ngumuntu oganye. Mina ngangiyiphethe nje njengomfowethu, kade ngiphethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi, ngangimncedisa nje kokunye. namanga ngikusebenza ngakhona indizwe ngidabamba lapha ngizobona athola ngamasini kanti niya siyada wanga kube nganzi yini kube nganzi yini yebo ngoba iqale lapha sengidiscover khona ukuthi yakwenza ayisemzenzele imizwe lenku into ezinjalo samthola indaba engayireport ayo emaphoyiseni kodwa akula progress ngoba angizwa lokho yena vele ke ngiyifonela kathi esemile kulezi zinto emfonele into enti ngazithi imbuzi yakho zangenzana amaphoyisa akangeka ambotha ipoint ezimbabwe angazi lesishoni lo
so zingathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe
awu uyanitela kakhulu 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 kodwa ukuthi ungaphile endaweni imali uthathile ebemibhalela lama message njengabanjwa icorona ngesikhathi secorona ngemva khonapho mbange icorona kana ubezivile ukuthi mbange icorona namfonela athi icorona ikukhuthile mfana uphose wavanti hayi ukuthi uyembijana ngabikhiya kuthatha athe njalo nje ubona ukuthi uyadela yandile
kwenziwa kuyinto amapolisi engambophi
hayi nama ngikwazi angeke ngitsho sibilithi kuyini ngoba yena wanjela wathi ezimbabwe angekabo tho ipolisi so ma etho njalo ukuthi uphinde ubone la mapolisi engambophi ngoba ahamba emapoliseni ngayaripoti indaba sahamba la mapolisa ngahamba la mapolisa nasuka ngafika ipolisa epolisi sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi iphanathela khona utshwala sayafika akaze simbone njengaya epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikangena izwe lutho wathi hhayi ngamthela ngathela lokhu angibonela lo muntu bathi hhayi sizambana wama kunje
umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala ensiza siphindeka kuxoxwa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi
masihamba ngoHarare Road ubheke Harare uHarare Road khophana nezintaba zidina kule ndawo khona khona okuthiwa yilokhadi ma udlula kancane sekuthiwa le-toilet soke besuka lazo khona phana I think olokhadi yinyathi liyani but kubambele kune-bounder yikho kune-bounder eyisiza soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyisize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi zokade zinyeke kakhulu sibili abona close to 100 khonapho ngokuzwa kwakho so bezisuka zingena ngapha eyisiza kugodlayo so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijayele ukubabiza ukuthiwa ngomazibaba ubezenza umprofithi nyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezo ozombuzo okumele lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade sigqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebeqoqana izakhamuzi zakhona phana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele si-trap
umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-insiza south
It was a Friday, my darling.
Uliviki kuhlelo was a Friday. Silo Stanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo lwesiKristu. UNyathi udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela koBulawayo. Uxoxa lo Ezra Sisa Sibanda.
Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlanje omnyama obambile sihamba nomfana kaMdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
ndavuka le eNkayi lalapha koBulawayo futhi ngibuye le ndaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop ezinye sikhuluma ngothando ezinye sikhuluma ngokuphila general
ecula uStanley okwamanje sephekele elinye idlalathe elitsha
ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020 esibili bayikhipha ngo-2021 leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi ako akomthwakazi ile ngoma ezimnandi esifanana lale ingoma ethi bangibiza ngamalume inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlala nje engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-album amabili abengawe gospel kodwa ke manje sengihlanganisa sengicula i-afropop i-gospel yangkhona iyobe i-afropop. Ama-album lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo ukhona omunye u-engineer ubhese khona ngale South Africa ngowase South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi imdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama videos, ngiyashuta ama music videos, ama movie, imichado, ama picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku Facebook ngustanding yathi, ku Twitter ngustanding yathi, ku Instagram ngustanding yathi. Then go WhatsApp and call 073-453-3075 in number South Africa.
Namhlanje besikwese lo mfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo Woza Woza Friday belasonto endlekini lonke igama lami ngezwe Jesus Banda.
Badi iphosi mahlola nyama wolevalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukhiphe Sidube lilale.